isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tjona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kumpimbitho 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
sihambe esibhedlela namuhla outpatients sathola kuvaliwe sicanti sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kungela sizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya e-Harare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa kuzancedani pho bona bengasilaleli isikhalazo zethu.
Baphonga uhamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithoze sithwele lutho.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela eHarare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okay nqulo yembusweni nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamnanzi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okay nqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi kamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli izindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli izindaba lezi zigoqela ezomsakazo weSABC, eseSunday Times yakwele South Africa, iTimes of London yakwele Bhilitane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babegoqela abasekeli bezanu-PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezaphu ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazo wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Umgabe ube lomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Uhlangothi olwelapha izigulane ezelatsha zivela phandle olwe outpatients esibhedlela ezivalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika uBathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela esibhedlela esiseHarare esePhareranyathwa Hospital. Udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumi senhlanganiso yabo dokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo uthe balokhe besemhlanganweni bexoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo. Laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela se-UBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo ku-outpatients ward ebivaliwe. Unkosikazi Zithelo Sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients athola kuvaliwe sicanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kungela sizo.
Esinye njalo isigulane esixoxe le-Studio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhe besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelatshwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini. Unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa.
Strike leso sikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lati sezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela akabuyi ukuzobabona ukuthi abanike treatment esabe sikhangelele babe phongubagcina khona ngale le bill lalo likhwela.
Abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga. Umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabeth Dube uthi bayesaba ukuxotshwa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembe ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi.
Thina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sastrike ukuze uhulumende ezwe izikhalazo zethu. Okwenza siyesabe ukustrike ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu ngoba bakhona abanye asebe graduate leyo kodwa lokho bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi.
I-outpatients ward empilo le UPH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebela maviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Kube lokuxokozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye. Ekhuluma nentatheli izindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukutshona ehamba esithi osomabhuzimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela.
They want to be given what they deserve. They work for it. So government
bafuna imali abayisebenzelayo. Uhulumende kabanike imali yabo. Uhulumende ngeke ahambe esithi Zimbabwe is open for business esethuleka ukunaka uzulu wakhe.
Unkosikazi Zukolo Hlebhanda umongikazi uthe abakuhulumende kabasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba bela bavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo.
Istrike sile more than 2 weeks. Kodwana i-government kayikayenzi lutho. I-strike sisetshenziswa njenge-political point. Ku-right sibili ukuthi uChamisa uke waya e-Harare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani. Kodwa kuzancedani pho. Bona bengasilaleli izikhalazo zethu. Bayaphonga ukuhamba bekhulume e-parliament kumbe benzeni. Kodwa thina sithoze sithwele lutho. Njengathi sikuma-district hospitals, akula medicine serious, akula ama-green needles. Bona bayasazi ukuthi bayabesenzani ngoba bama-private doctors. This is for the public, bona bayenze lutho.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eyeZimbabwe National Students Union, umnumzana Ashifunye, uncome okwenziwe nguChamisa.
Ngiyambonga ngamaya. Ngalokho akwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama-problems afuna ahlangana labantu each and every day. So kuyinto eqakathekileyo and for i-government ukuthi ama-doctor estrike it shows ukuthi into abaziprioritizayo kanti singakhangeli ukuthi team launch must ita e team must vote launch ibi launch ekweru iya launch ekweru ilonjwa everywhere ngemali yena lesebenza but bayehluleka u prioritize into eqhakathekile
ingcitshi ecubungela ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ungazithuphuka mongameli ngenhlupho zabodokotela kuveza ukuba akalandaba labantu
esikubonayo lapha ukuthi uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indubeko ehlangana labodokotela laba abaku strike. Siyabona into dokotela laba sebelesikhathi esiningi kakhulu beku strike kodwa uhulumende ulokhu engalungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo. Ukuvakatsha kukamnumzana uChamisa upresident weMDCT sitshengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise ilizwe lonke ukuthi hatshi njengomkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle.
Odokotela sebe lamaviki amabili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo. Ngimele isitudio sevele ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Umsekeli kaSkomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba sekutaze ukulondolozwa kokuthula wacela njalo intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba zingendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, uCharamba uthembise ukuba amapholisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina labantu abathatha izindaba sinjengenhlanzi lamanzi. Sisebenza ndawonye and thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoke ama press jacket kwenzela ukuthi amapholisa labantu bebabone kungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapholisa.
Intatheli izindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop leyi isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi size sabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani. Ngaphandle
evumelana lo Sibanda intatheli izindaba yeSunday News, unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nxa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa ibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platforms abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngitshayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
Umnumzana Divine Dube intatheli izindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imitshina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Tole mfundiso yokuthi khona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu, njalo sikhangela ukuvikela imitshina yethu esiyisebenzisa emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media, ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqa lomhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli izindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 078-443-7338. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubhekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu khonapha eNew York phansi komanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini esijiyeneyo zempilo kwele Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kwele Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngokhetho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olwequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlanganele iziphathamandla zeMDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kithi ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance ngokubandla le-PDP sithi thina ke akukabi lo tshintsho osolutshengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka 2013 nokhetho luka 2008. Asikaboni mehluko. Okokuqala ke sizwa ke bekhuluma uMnangagwa sibona i-rhetoric ukuthi hayi United Nations lizavunyela ukubuya Commonwealth liba yiliphi ilizwe loba ngubani okufuna ukuthi azobona ukuthi ukhetho luhamba njani uzavunyelwa. Kungamazwi amnandi sibulakhanye lithukele emlonyeni, kodwa ke ithukele langikhona ngokwalo lingekho. Ama-benchmarks lawo ke esabe sikukhangelele kakukayenzakali. kodwa kungasenani ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesiredi sesikhethile ozasimela ke utalo umongameli ke omnumzana Nelson Tamisa lokho ke sekumgqeke njalo siyayenza ama-rallies siyahamba sikhulumisana nabantu abantu bayathokoza ke singathi ke thina ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho sesilindele ukuthi lube khona kodwa ke sisathi thina ke akube la ma-reforms ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair wonke umuntu oncintisayo enelisi ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungenakusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo ndinganele. Heyi kuhle kakhulu ukuthi ngixoxisane lo wabazala. Yazi ngiqhubezele lo wabazala ngamgwebisa ndinganele. Kodwa kungazeni ani mbanele ngitsho. Uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela lanxa into zinjani bahlala bekhala ukukhala kwakhona ke angikwazi ukujoni engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho ubaba omutsha upresident wethu omutsha uMnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lokhetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthi sakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe ubaba uMnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izo kade wathi likhokhona izolo uthi yena ubaba uMnangagwa ufuna sisele sisemuva kweminyaka ethile shiwo ngamanye amazwe funa ukuthi sesigijime siyathola amazwe lana sibe siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo ukhetho olucelekileyo ukhetho oluhle ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha yikokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka lokho okuzayenza ukuthi nabantu ababuya bezokhangela bezohlola bazakutsho sebesithi ukuthi hhayi ukhetho lwana belukhululekile izinto zonke sezilukile voters roll entsha seziphumile kuliyana endala angazi okufunakala kunye kungaba kuyini amalungiselelana la konke ethi kwenza abantu bakhankatha nje bekhululekile angazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavuta ete besenza umhlangano wale bahlaselwa kumbe bayenzani bazenzela bona be-MDC abe-alliance bazenzela imihlangano yokhululekile mina njengametsholotsho ngale sibabona bezikholisela nje bezihambela bezidlinyama zabo besenza imidlalo yemiti imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi asivumeni bakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto ngazithe zachombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti leli liphe nyise wakathesi
uthi okuhle kuyabukwa ubabuka uLendlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. UMnangagwa umazamnandi bakithi uyakhuluma. Umfana kamugawula amazamnandi uyakhuluma. Kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho wangena uMnangagwa i-economy iyaphansi izinto ziyadura ezitolo kusiya phambili. Yena lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU-PF uthi yehlulekile. UMnangagwa beku-system ye-ZANU-PF kusukela ngo-1980 engu-minister waze wakuba ngu-vice president waze waba lekhulu waba ngu-president. Kodwa kakulalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile. Ile ukukhankasa kakhanya ama-observers lawo-monitors ebuya elizweni singaboni abesadakhe kuphela asibone njalo ne-European Union asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi ihambelo lukhululekile na yikho esikukhangeleleyo yikho esifisa kwenzakali hhathi nje ukuthi babethatha ngomunye bathi hhayi sifuna kube lokuthula sifuna i-investment khona lidinga i-investment after 37 years na yiwo umbuzo omkhulu esibabuzayo nabantu bezanuphela.
Kuphendule khonapho baba uGawule ngamafitshane uyiqibe.
Ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi. Bakithi mayuyi uMnangagwa wayeshiwo bekhokhela, obekhokhela umgabe. Ma umlando ongawunikwa uMnangagwa kodwa umlando wawunikwe lo wayekhokhela ngalezo zikhathi. Kuqala babethi bafuna ukukhipha umgabe, abasaphathanga lutho obabazala, kuyephethe izandla kakhela.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF ubexoxa endawonye loMnumzana Edwin Ndlovu owebandla lePDP. Kesizwe yamazwi yaveza imbono kahulumende weMelika.
UMongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana loMongameli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Chung Eyong wakwele South Korea oncome okwenziwa nguTrump othi ulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyuklia. uTrump engahlangana lo Kim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwe-America enze umhlangano lomongameli we-North Korea. UChung ongumcebisi kakhulumende wakwe-South Korea wenze umhlangano lo Kim Jong-un ngonhlolanja ePyongyang. Utshele intatheli zindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali ze-nuclear nxa ilizwe le-America lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho e-South Korea lawe-America duzani lelizwe lakhe. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa ngoKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali ze-nuclear. UPence uthe okwenziwa lilizwe le-North Korea akuguqulanga indlela ilizwe le-America elidlelana ngayo lelizwe le-North Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe le-North Korea. UPence uthe ilizwe le-North Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali ze-nuclear uTrump engakahleli phansi loKim. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakwe-America kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali ze-nuclear. Uthe ongenza ukuthi ababili laba bahlangane ukuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe le-North Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali ze-nuclear.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende we-America. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobunengi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yelinyaka isigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulimpela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBarber Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthe yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kule ndingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngokuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bangabuya ngokuningi babo anje bezosupport i-team yabo. There will be that extra man was the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives my players esteem to go.
Imidlalo izaqala ngomgcibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona ele Dynamo senkundleni eBarber Fields, eleNicroot lizemukela ele Mutare City ngaseMandava, eleNgeze Platinum lizadlala leli Herentals ngaseBaobab, eleZPC Kariba lizadibana leli FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, eleYata lizadlala leli Bulawayo Chiefs ngaseRufaro, uthi iBulawayo City izangqikelana leliChapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leli Harare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleShapane Mine lizadibana leli Triangle ngaseMandava. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Okengqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamnanzi umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. UMgabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona ukuphambanisayo ngombhuqazwe weGugurahundi. ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.